angikezwa lutho okwesibongo, kodwa nxa singaba khona isibongo, hayi singathokoza kubana sibe khona leso sibongo, but angaze ngizwe lutho olukhulunywayo ngalokho. Even incwadi zethu zokukhethwa kubana sibe ngama-ministers azikhulumi lutho ngento enjalo. Kukhanya njengani hayi ngabantu nje sizozisebenzela at the end of the day bese sinxaso kuphelile, ngoba sifana lama contract employees, umsebenzi wethu ukhona for as long as sifunekala ukuthi sibe khona. Nxa u-prime minister kumbe u-president efuna ukuthi sibe khona kumbe kuphele ekupheleni kukaka.
Siyabona njalo ukuthi nxa abantu bekhuluma bathi kukhona ukuthi abanye bafuna ukuthi linikwe umhlabathi usemadolobheni, kambe wena ubonani kungahamba njani khonapho?
Lokho okwezitendi kwakhulunywa ngakho ku-cabinet, kwakumele ukuthi izitendi zakhona zibe khona. Kwaqala kungani kwenzelwa lawo ama-ministers ahlala ngaphandle kweHarare, but sisebenzela eHarare. Yikho-ke kodwa kwagcina ngani zathi hayi into efanele yenzelwe wonke ama-ministers. Siyarenta lapho esihlala khona kathesi, and lezo zitendi kwakhulunywa ngazo, but akukho stendi esesike saphumelela.
Izimota-ke baba Nkomo sizokuthiwa lazo lithi hayi ngcono lizithole phela, ngoba nxa umuntu sehamba phela kumele phela athole okungcono.
Hayi okwezimota-ke kuthiwa khona nxa uyisebenzisile okweminyaka nale engu-5 years kumbe kwedlula enye i-mileage ethile, unga-aplaya ku-cabinet office bese bekuthengisela, awuyinikwa mahhara, fanele bakuthengisele. Iyahamba iye kwenziwa evaluation, kungenziwa evaluation ke bese ukutshelwa ukubana imali engaka usubhadala.
Nxa sesikhangela ke iholo lenu lokunye nje okunjengempentsheni into ezinjalo, lime njani khonapho?
Uyazi ke mfokadube kunzima, kungathi singala medical aid sibe lepentsheni, angikholwa. Ngakho ke wakhuluma ngakho asikho ku-medical aid. Nxa uminister uyazibonela lawe i-medical aid yakho ukuthi ihamba njalo e-private, but angaze ngiyibone ekahulumende, otherwise aluba siyayisebenzisa. Kumbe kuthi nxa zikhona into ezinjalo abasitheli
khona. Vele nxa sesikhangele njalo alifaki imali ku-NASA phela, pho kuzathiwani lingasuka khona?
Yinkinga yona leyo, ngoba nje abona ukuthi nxa unguminister usudlulile iminyaka engu-65 awusa-contribute ku-NASA. So kusho ukuthi hayi msusukwana usuphuma nje uzafanana lo late minister owengwe public works uClement Mtshatshi owafa esethwalwa yinqola bemsusa emzini wakhe emaphandleni, bemthwala ngenqola ukuthi bamhambise esibhedlela eGwedlu.